Disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izana lokhu angenayo akulalutho obushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiswe sizakuphekisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sithi ngabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF seyekhona ngo-2017 ayesabi i-40 athi ayesabi ukuthola kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe.
Mhla ka 16 kuLwezi ngomnyaka ka 2017 ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko, ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe atshiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa, wathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izana lokhu angenayo akulalutho obushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiswe sizakuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right, ngoba anti phela babe bevuka bezidlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right, ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrosali every month ibuya ngisidla, sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrosali ibuya ngizidlela, amboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sibili iproblem yangikhona. So nokubona kwami asizameni wena ngani singayenze inye iplan engcono yokuthi, ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali, abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota, abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale, kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathesi emavotini la esivulekiwe ukuvota ku-Facebook sengayo uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa useke esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Namhlanje nxa sikhuluma ama-factory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU PF, amalungelo kaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Kuphe ule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Colin Spanda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi kutsho ngiyami ngedwa. Iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxeka isilo elila muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyasuthiseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokho esiyikho khona.
Kodwa ke umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi singabe sithi khona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho valona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kaphezu. Kodwa singabe akuyakhe imithi futhi siyazi zathatha isikhathi eside. Asibekezeleni sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma nje labanye bakhe abagoqela usikamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Zhuwao. Ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okunenge sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
IZANU PF ekhona kunodiscrimination ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi ababekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba abantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela imisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutshoyo ukuthi laba bantu bayisitha sabantu. Kungasi ukuthi khona iZANU PF ekhona kasezi ekhokhelwa ubaba uEdwin Mnangagwa iyabesaba. Sikhulumele ukuthi kuwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza okufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kulapho?
Sikuthi iyavinjwa kodwa khane nemthi yibo phela abantu kade bekuZANU PF yayizolo yibo futhi njalo abantu abayenza ukuthi ilizwe libe lokunzima lobe sikukhangeleleni njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abawuhulumende kangeni futhi njalo labantu abaseka nje indlela abeyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa laleyo ndlela thina siwabona ungani vele okobesilwa ngendlela engathi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo
kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba babusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba inkomo
akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje abantu abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kulabantu abayizinezinto eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthengise ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi ungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezindlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esitsho ukuthi upresident nebandla lezamkeni sizaphumelela kuphela noba kunokunzima okunjani
pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu
hayi ibandla lezamkefu alikhuthazi ukuchaya abantu lokuuba nje kusenzela abantu ukuthi singabalandeli kuphela nje hhayi kwakuchaya ka-40 akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kuchaya sebesesikwenzele ukuba kuthengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba ngabantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukula umnweza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface athi zidlala singakhala ukuthi abantu bade bejetisa njani ngaleyo ndlela nama-ministries babhekana njani yikho kuphekadinesi ukutshoyo asitho ukuthi bangayitaka kumbuthe izampefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho
umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu-PF sixoxe laye esefilabhusi esabelweni seMatheron South
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela namphawa kube mbula lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
kwamanje sike sikhangele okwenzakala ezabelweni izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane nendlala embi njalo umumbu esezuwuthola ovela kurhulumente uphehliwe izifuyo lazo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
izakhamizi esiqoqe lazo zithi umangoyiselaleziwe emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukarhulumente uphehliwe unkosikazi Athalia Ndlovu isakhamuzi sentepe uthi batsala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa
indlala inkulu kakhulu lo nyaka akulanto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loko la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Magimoyo izakhamuzi semawane oneminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathwala nzima ukubhadala iindleko zokuthwala lowo mumbu
iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahole amanye siwahole ebolile siwakhiphe sipepe uyezuzigogokela ilodo elinye amabeni onke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya manje mina ngingugogo kenje yayithathanga
umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusulelwa kwamanzi esigabeni sabo
ukuthi singathi siphila kusho emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo lilana lerusi siwakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye ezibayenza imithombo kunathi sinkomo banathi silembuzi sibe lathi sesithelela ngathi siwalapha ekhavele serusini avela kulabuhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zawuthoma uyifile ngendlala
izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlela sibi lonaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka izima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istokfeed nokuzinika utshani, ngihlanganisa utshani lestokfeed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla nesawudu. Hhayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo, ngokuningi vele zifile zibulawa lindlala, la manzi ahlupha futhi.
Sinesakhamuzi seNtepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapho esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha uchaya luvale ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures ukwenza singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela, ngoba lapho ukugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumina futhi.
Ukhansela ka-ward 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni, iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengizobe inhlelo njengokhansela endwenzayo ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithengi laphana ema-11 ngeviki ephelileyo, ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolwesine, umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane nendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtepe
sonke isikhathi sabesifazana silosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-finance committee. Sicubungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivunisa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009. Khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuthi ukuprinta ama-$50, kathe sokuprinta ama-$100, sokuprinta ama-$500, sokuprinta ama-$1,000 kwaze kwathola sokungasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama-quintrillion. Kwatshintshani? Akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana ababesithi sesisevile ipension sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba, lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wethi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa izangigcinela labazukulu labantu abami abaselalutho lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile, ngeke siyibalekile. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inyi currency, sengilungise inyi dollar, esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa iUS dollar, sesisebenzisa iRand, sesisebenzisa iBotswana pula, lokuthi bakusitophelani khonokho, good news. So bazathi khathe sokelungise inye sisuke kuzim dollar saya kubond note, saya kuma-quintrillion lawo saya khathesi sukuma-RTGS kakusi-parties. Ilizwe nxa lisiba le-currency lisiba le mali asike kanye umzekeliso wabamarandi irandi lokho ngazalwayo ngale futhi irandi likhona khathe sezwe ndomzukulu angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivukese lingama kwintrillion linokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo irandi lokho liqinisa kanti ethu le hlala itshintshatshintsha isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho eliyisekelayo eyabe ithengiswa kumbe izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi ethu i-currency layo ihlale iqinile thina silani esikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile izimbabho yonke jikelele
khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu esigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies enu lapho abantu bahlezi njani
ngikhuluma kunje i-disaster sihloko sami ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthiwa ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogo osetshiyelwe abazukulu not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu bayegoli etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kalaplani ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthofu uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhuluma khangela kuma-constituencies kuyesabeka kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababenayo imali yakhona ivuka ekhathesi layo kayisathengi lutho noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza sebenzisa imali yami sengiku-pension kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto ihamba up and down bengaxoxisani nabantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebecakile not ukucaka kokuthi ukuthi ube nomzimba omncane but ukucaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ngizawudlani sabhekana nemali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagetsi konke khona kokwesi sikhathi sithole nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MTC njalo ekukhomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu-ke sithandekile Mhlanga sike singene-ke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silokhe sikande
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gandhi Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi
ngelela balaleli nabalandeli obingelela engulati
ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala egoli
ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Ukuba ubucula umculo kaMasikandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyefikile uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka uMasikandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kaMasikandi, akula nto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili uMasikandi ne-Afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingake njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le-Afropop.
Akusitheleke ngamafitshane ngengoma yakho entsha le ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. Ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngiyibhala yazi bengikhumbula kudala amatshe esancwebeka bekuwumdlalo ebesanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi Inyama Yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So ya ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Siyasiboneke ngamafutshane kwezomdlalo yekasilaga Premier Soccer League endlalweni namuhla. Iqembu le-Highlanders libe nguthikile ukubhanqa 0-0 le-FC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Rentals 2 Mushwane Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Ngakuhlukane wothi sikhangeleke indaba ebesikhokhela namhlanje. Abantu bayakhala ngumongameli Emmerson Mnangagwa osefika isapho se iminyaka emibili ebusa, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatholen South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa ngu-Kip Stubeng City asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.